Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Agnetha Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeqembu leMathebeleland Football Confederacy MFC, elamantombazana adlala umdlalo wenguqu wefootball, lona elidinga usizo lokuthi lenelise ukuyadlala eIndia.
Ngiyalibingelela lonke mashabezulu, ngiyalibingelela lonke. Mina ngingu-Agnetha Dube, mina yimi engikhangele ngezokubhala, engikhangelela ngezokuhambisa amaphepha angabe efunakala phambili lapho esiyabe sisiya khona. Njalo futhi ngiphinde ngikhankase langemali esingabe sizidinga ukubana sisizakale kuleli iqembu elamafazi lamankazana eleMathebeleland. Inhlanganiso leyi yiyo eyayihambise abafana eLondon ngo-2018 kuConifa World Football Cup, yona eyasungulwa ngoNcwabakazi ngo-2016. Ngesikhathi siqalisa leli ilunga kwakungekho lula, kodwa abanye bamankazana bayawujabulela lowo umdlalo. Ngakho savumelana ukubana bazabuya labo bezodlala leli ibhola lenguqu, labo bengavalelwa phandle, bengabalwa njengokuba baba ntwana bangamankazana okufanele ukuthi bedlale ibhola lokuqaka. Khona kulezi nsuku sokusiba lokusekela, kodwa akukafiki kuzinga elifunekayo ngoba kunje sekudlula inyanga sidinga imali zabo ezamatikiti, amatikiti endiza mchina, kodwa zingena kancane.
Kwakulula yini ukubumba leli qembu njalo amantombazana asukumela phezulu, njalo abantu bamemukela njani kule nkinga elibhekana lazo?
Leyo yiyo inkinga esingabe sihlangana la, kodwa hayi ukwemukelwa ngabantu. Abantu sebeyemukela ukuba abesifazi labo bedlale ibhola elidlalwa ngabantu besilisa. Ngakho okunye, abazali bayasekela izifiso zabantwana abafisa ukuba labo bephumelele emncintisaneni emdlalo yebhola, ngoba kuleli iqembu bakhona abantwana esilaba bathi nxa bephuma esikolo babuye bebuya ukuthi bezodlala labo, bezama ukuthi belungiselele ukuthi beyemncintisaneni lamanye amaqembu amankazana angabe ekhona khonapha phakathi kwelizwe, noma angabe khona nxa kuyikuthi sihamba phandle azabe ephandle, angabe phandle kwelizwe. Njengoba besengike ngatsho ukuba leli iqembu laqalwa ngo-2016, kodwa ngesikhathi liqala kwakungabafana bodwa. Ngakho elamankazana laselilandela ngomnyaka ozayo ngo-2017, yikho lapho amankazana aqalisa khona ukuthi abonakale iqembu labo libe khona. Ngo-2018 lawa mantombazana ahamba eSouth Africa, bafika eSouth Africa abasazange baphumelela emncintiswaneni ababehambe kuwo lowo mdlalo wawungowe Human Rights Cup. Ngo-2019 babuyela njalo futhi besiyadlala umdlalo owawufana nalowo ababefike khona bangasaphumeleli owe Human Rights Cup, kodwa ngo-2019 befika bathi bedlala bafika banqoba baba yibo izingcitshi besidla iSomalia eCape Town eSouth Africa. Ngakho okwakhathesi sikhankasela imali zabo ezama tikiti awendiza mchina, njalo sikhangelele ukuba basuke ngolwesibili besiya eIndia eNew Delhi, yikho lapha bazabe bedlala khona iWomen Conifa World Cup. Amantombazana lawa azabe ehamba abe elithumi lasikhombisa, babe beyi-17. Uncedo lolu nxa singaluthola lungasincedisa ukuba bekwanise ukuthenga amatikiti endiza mchina njengoba besengitshilo, njalo sikwanise lokuthi sithole amaphepha okuba singene kuleli ilizwe le-India, lawo maphepha abakathi ngamavisa.
Uncedo esiludingayo ukuba uMashabezulu usiphathise ngemali leyo engayenelisa lawa mantombazana ukubana ahambe ngendizamtshina eze ayefika e-India, njalo aphinde aphenduke. Thina sitholakala koBulawayo. Ongabe efisa ukubana asithinte, inombolo zethu ngu-0773332841 0773332841. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Agnetha Dube, isiphathamandla seqembu leMathebeleland Football Confederacy MFC, elamantombazana adlala umdlalo wenguqu owefootball. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.